Endabeni zethu lamhlanje lilo Mayigobe abasekeli bamabandla akumanyana uwe MDC Alliance bafule ngokuthula betshengisela esitaladeni seHarare bekhonona befuna inguquko emthethweni elawula ukhetho ngesikhathinye abeZimbabwe asebehlala kwele South Africa labo bacabange ukufola bemanyana labanye babo abatshengisela eHarare eJohannesburg abekhomishini ebona ngezokhetho eZEC babe lomhlangano wemfundiso labafuna ukuncintisa kukhetho lwalonyaka bebachasisela okufunekayo ukuthi umuntu abhalise kudalele nominations court esigabeni sethu lapho esikhangela isimo somnotho lamhlanje sikhangela ngokusilela kwamafuta ezimoda okulakho kubangela ukuqonga kwentengo yamahla etshiyeneyo ezitolo njengoba ukhetho solusondele sikhangela kabanzi ngembali yokuvota ezigabeni ezehlukeneyo zelizwe ku-Live Talk lamhla kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection sikhangela okukhuthazwa ngamabandla aphikisayo okumele kuguqulwe emthethweni andubana ukhetho luqhutshwe mhlaka 30 Ntulikazi thumelani imilayezelwani ku-WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 kumbe enkundleni yabele njeni yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-15580 laku-6080 kHz ku-short wave lingakhohlwa njalo ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.